Matabezulu, uPhugeni kaphenduli umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018. Ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasePhalamenti. Omguni labanye baluza badlile. Yikho ke uPhugeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSpanda ubuze watshela abantu wathi iParliament silahle ayiselabuhlonzi, siyindlu nje ephukamela uMalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi khathesi abakhethwanga ngabantu. Babuye nge-backdoor. Yikho lanamhla lokhu kuliqiniso. UPhugeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa khathesi seletha ungani inketa abatshabe ethi ye abantwana besiNdebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani eSenate. Ukhethwe ngubani eSenate. Yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana. Yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMonzo akajoyini iPollard kona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi sithole lo Mzorewa lo Chirawo. Babambana lo Smith ngo-1979 benza ukuthiwa yiRhodesia Zimbabwe International Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhugeni labangani bakhe kabakholise suku zone ezikhona. Ngoba abantu babazondele sebesebenzila izano. Izano i-MDCT. Ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho. Ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa ezomnonzora ehlangana lo Mnangagwa sitha. Bakhuluma izinto ezokuvumelana, ezokubhidliza ibandla labantu i-MDC Alliance. Siyathaba ukuthi namhlanje izulu wonke sebonile ukuthi ibandla elimela abantu ngubani. Njalo thina sesifundile kakhulu kuSouthern Africa ukuthi abantu bengahluphani ngemhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo. Sifundile eZambia ukuthi akulankethi abatshabi. Akulaba youth, akula mntu omdala. Bonke bakhululeka bayavota. Ngitsho le Zambia Election Commission, lamasosha, lamapholisa, balandela umthetho. UPhugeni, yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyimember of parliament noma member of senate. Kabona ukuthi uyaziyangisa, njalo yikungena khonoku lokugcina ngoba kalaphathi, iphathi yakhona yaphela kudala. Siyabonga amahlabezulu ngokusilalela isiphi isikhathi.